isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 inkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakali kumajournalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe.
Hayi, isinqumo se-City Council lesi mbona engathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu ekade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona.
Ikhansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumelanga bathengise ezitaladeni ngoba lokhu ngumsebenzi obekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezin Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. UChamisa uthi intatheli zindaba kumele ziqhube umsebenzi wazo zingathathi cele njalo kungela bandla lezombusazwe ezilisekelayo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lintatheli zindaba eHarare namhlanje, uChamisa uthi ibandla lakhe lizimisele ukusekela umsebenzi owenziwa zintatheli zindaba esithi ziqakathekile kakhulu elizweni ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
So I hear you that the environment within which our journalists have to work has to be corrected. I would say, you know, it's also to do with the nature of our work.
Ngiyalizwa ukuba umumo osebenza intatheli zindaba zethu kumele ulungisiswe. Kodwa ukuhluphayo ngezombusazi wethu ukuba siyaswela amapholisa asincedisayo ukuze sigcine ukuthula emhlanganweni yethu. Nxa kungela amapholisa sigcina sisebenzisa isecurity yethu yona iyabe ingalungelanga lo msebenzi. UChamisa uthe uyakudana ngokuba ibandla lakhe kaliphiwa ithuba lokukhuluma emsakazweni efana leZBC lakumaphephandaba anjengeHerald leChronicle. Namanye aphansi kukahulumende wona athi ngamankampani athola imali kuZulu esithi kumele anikeze uZulu amathuba. Lokhu kugcizelwe isikhulumeli sebandla lakhe umnumzana Gift Osalo Siziba yena othi ibandla lakhe lizenza konke okusemandleni alo ukuba intatheli zihlonitshwe ngesikhathi sokhetho.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakali kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Ekhuluma emhlanganweni munye umgcinisihlalo we-Media Alliance of Zimbabwe uPerfect Hlongwane uthi bona njengenhlanganiso bafisa ukuthi intatheli zindaba zihlonitshwe amalungelo azo okusebenza zikhululekile. Ukumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe ikakhulu khathesi ilizwe likhangelane lokhetho olukhulu.
Sibone kuqakathekile ukuthi sikhulumisane, sixoxisane phakathi kwentatheli zindaba kanye labezombangazwe, amabandla ezombangazwe. Inhloso kuyikuthi kube lodlame olukhulu lapho sibona intatheli izindaba zihlukuluzwa. Sasesibona thina ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane labo ukuthi lapho intatheli izindaba zisiza thatha indaba emhlanganweni yabo emaralini lento enezifana nalezo. Kufanele ukuthi bona babe leqiniso lokuthi intatheli izindaba zilondolozekile, zivikelekile ekuthini zingaze zahlukuluzwa.
Umhlangano lo owenzele emahofisini kaChamisa eHarare ube ugoqwe ngabomanyano wenhlanganiso zentatheli izindaba zonke elizweni eyeMedia Alliance of Zimbabwe. Lo asiwo mhlangano wakuqala asebewenze lawa amabandla ezombusazwe begqukuzela ukuthi intatheli izindaba zihlonishwe ukuze zisebenze zikhululekile, zingahlukumezwa, ukubotshwa kumbe ukulwisa ukungena kwezinye izehlakalo ezilelungelo lokuba khona njengalokho okumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe. NgoLwesithathu yona leviki abemazi baqoqe omunye umhlangano ofanayo lapho intatheli izindaba zihlangane lebandla lezanupf esigodlweni sebandla leli eHarare. Abemazi bathi ngabayikuma ngamabandla lawo mabili kuphela, kodwa bazaqhubeka behlangana namanye agoqela abe-MDCT ekhokhelwa nguDouglas Monzora ngomvulo lamanye ngalesi sikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela iphalamende kanye nomongameli. Ngimele isifo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezimexpo edolobheni le-Atlanta eGeorgia. Lo mbuthano uphela ngomvulo ngekhefu le-Memorial Day. Leli liza kuba lithuba lokuthi abehofisi yomeli weZimbabwe eMelika bahlangane labo somabhizimusi abangaba befisa ukusungula amabhizimusi eZimbabwe. Ngakho olunye uhlangothi osomabhizimusi labo bazathola ithuba lokubumba ubudlelwano kunhlelo ezehlukeneyo lokucebisana. Abehofisi yomeli weZimbabwe eMelika babikwa bezaba lendawo lapho abazabe bebhalisela abantu ukuthi bathole ingwalo zokuhambisa ezintsha, ikakhulu labo abayabe belamapasipoti asephelelwe yisikhathi. Kuza kuba le mihlangano yabo somabhizimusi, inhlelo zokuzilibazisa kanye le midlalo yenguqu. Ikhansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumele basuke endaweni zokuthengisela esitaladeni ngoba zibekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso yabathengisa okuthiyeneyo esitaladeni ikhonone ngokuthi sokugcwele abokuza iningi lingabe Zimbabwe ababathathela indawo. Umqondisi Dube uyalandisa.
Inkokheli yedolobho leGaborone ikhiphe umbiko ukukhumbuza uZulu ngomthetho ovimba abokuza ukuthi bathengise esitaladeni. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwekhansili kanye labaphila ngokuthengisa, bona bakhonona ngokuthi sewugcwele abokuza endaweni zokuthengisela. Imithetho kweleBotswana ivumela abokuza ukuthi bathengise impahla esitaladeni. Omunye oweBotswana okunhlanganiso yabathengisa ukuthini esitaladeni, Mnumzana Isaac Mukhwera, uthi sebethwele nzima ngabokuza abangafuni ukusuka endaweni zokuthengisela okumele sithathe izalwane zeBotswana. Uthi umhlangano wabo lekhansili uvumelana ukuthi uqala ukukhithwa abokuza endaweni ezithiyeneyo zedolobho.
Kinithi khanye lebanti yaro shenga kwazi dit.
Sesikhathele ngodaba lolu kulabanye abokuza abalegunya lokusitshela ukuba abayindawo noma umthetho usegcekeni ukuthi akumelanga bebanisane indawo zokuthengisa nabantwana basekhaya.
Owenhlanganiso yeZimbabwe Community kweleBotswana Mzana Sifa Sithuma uthi umthetho okhona ngabokuza ikakhulu abalamaphepha kawuzwisisekini.
Hayi, isinqumo se-City Council lesi mbona ngathi kasebenzi ngoba iground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu okade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona but i-COVID idisoriente wonke umuntu abantu abaningi abasela amabhizinesi asaya-operate imisebenzi iphelile baye ngaphi umuntu le permit yonke into i-right ulendlu yahlala kuyo mele abhadale i-rent
uthuma ngalokho uthi abantu abokuza kumele bevunyelwe ukuthi labo bathengise kwezinye indawo
so mna mbona engathi akusebenzi lokhu kokuthi kuthwena naye lokhu ngokwabalapha lokhu ngokwabana indawo yonke le singeyomuntu wonke kuyahasula kulezi nsuku akusekho lokho kokuthi ubufukamela abantu wonke umuntu kasukume fight for the space ngeke umuntu abuye ezothengisa phambi kwendlu ohlala kuyo omele uyibhadale lirente esithi ngoba kukhipha
abanye abezimbabwe abafana lo mnumzana Ntokozo Thebe batsho imbono yabo phezu kwalolu daba
into ekhona yes kuzasiaffecta thina njengabantu baphandle ngoba vele la le misebenzi le kayibekelwanga thina ngikhumbula ukuthi vele even kulivin lakugazethi ibhaliwe ukuthi aso yethu yabatswana I still remember ngama-COVID ukhulume kakhulu masisiwe ngamatafula ukuthi amatafula ngabatswana of which ikhansele ngayona kuyiyesi senza ukuthi umthetho wangikhona usebenzi hhayi akulakuthi abantu bangathini
uthebe uthi ngitsho ezimbabwe kuba lokukhonona uma kulabantu abavela phandle abafisa ukuthengisa ezitaladeni
asithethwe nini sithi ngabe ngomunye umuntu uyakwenza lokhu yithi khona le zimbabwe wena uswele ispace uyabona lulutho olokhe luhamba lufana so ke manje laba baselizweni lakho
kungekude eleBotswana labika ukuthi ingatsha eziningi ezifana lokubhaka ukutshaya isitina umsebenzi wokubaza kanye lokugezisa izimota usungezizalwane zakhe kuphela abokuza bengavunyelwa lokhu kulimaza iningi lezimbabwe liphila kakhulu ngayo limsebenzi ngoba leyamahofisi amathuba akhona ayayincipha ukuthi abantu bathole amaphepha okusebenza ama-work permit imisebenzi elokhu esatholakala kangcono ngokusebenza emapulazini amaphepha okusebenza elokhu esaphuma kalula ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Ikhansili yakoBulawayo yazi seyizolo ukuba amanzi azobe evaliwe okwensuku ezimbili izolo lanamuhla kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitichi ezisencema la Sevenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi. Umabhalane walikhansili umnumzana Christopher Dube uthi uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza. Ukuze sizwe ukuthi izakhamizi kuziphatha njani lokhu usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yona esanda kuhlangana lekhansili ngodaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kambe kwenzakalani emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi sikhansile ibisingani uyasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya ukungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi amanzi sile hhayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansili vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansili bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lokusasa vele amanzi awakho abantu bathola nzima amanzi kukhansili lapho angikwazi ukuthi kuhamba njani sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona bekhansili sikhisa balomhlangano ikhansili ezakhamuzi esithiwo laphana sikhuluma ngokuthi kanti ikhansili sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ingqebhosi umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa yiyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi yobuya ngapho ageziswa khona nanku phela izesa kwaphuma statements ukuthi izisayi ayisena ukucitsha sethu za exemptwa ema ukucitshelwa amagates siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje iqwa manje ngkhona engasavuya imalanga wonke kutheni njoba amagates ekhona njoba yibo babekhala ngawo
ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa lamanzi nxa bengabhadalanga
ukhuma iqiniso qiniso asikwazi ukuthi amabhili lawo I mean, izincwadi zonezo bazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini njalo siyakwazi ukuthi khona i-billing system yabo i-CEO e-update i-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho babuya khona but thina sikwazi singababoni abantu bona bathatha amawota amamithi areaders so sikuyadanisa sukuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhula intshona lezesa ukuthi amanzi gasena amagesi gasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throw nje uthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakuthi ukuthi khona za last after next rain season sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifayo khona ngale zilungiswayo encima efenile kanti kufane okuyigogo okubangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CPD amanzi atholakala kanti yiwapha amapayipi yona angela ayihlukana la lala abantu abathola amanzi i-CPD le lokuzeni leli mamayini ma-industry kuyayizenta amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemntwana yibo abalezikrekati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli ye sakwazi ngama-industry sakwazi kuse-CPD but laba babhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo
umnumzana Joseph Nkomazana ngomabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lo sithanikile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika ngonhlolanja mhlaka 15 ku-2011 kwaqala impi yombangazwe eLibya ngesikhathi abantu betshengisela ezitaladeni zedolobho leBengazi besola uhulumende wabo ngenxa yokuthi uhulumende wahlasela labo ababetshengisela ngobudlova ngemva kwamaviki amabili uhlangothi lwe-United Nations Security Council lwaxwayisa inkantolo ye-International Criminal Court e-Hague ukuthi ikhangelisise lolu daba ngenxa yalokho i-ICC ingasebenzisa amandla ayo okuthonisa amacala phezu kobugebengu la macala empi enziwe kwele Libya kumbe adalwa izizalwane zalelo lizwe kusukela mhlaka 15 kunhlolanja 2011 kusiya phambili akula kuthandabuza ukuthi eminyakeni elithumi lambili eyalandelayo akuzange kube lokuthula kwele Libya impi yaphela ngomfumfu ku-2011 kodwa enye yaqhamuka ngemva nje kweminyaka emithathu kunxabangxoza le izindlova zalwisa zizama ukuthola indawo kwathi ingqungquthela zezimpi zona zehlukanisa ilizwe zilwela indawo ezinothe ngamafutha ababanjwa kakhulu kudlakela lolu kwaba ngabantu makhaza kunjalo nje izigilamkhuba zahlasela iziphepheli ezazivela emazweni angomakhelwane ezazilubhekise okhunjini lweMediterranean Sea eLibya sijonge ukuya ezwekazi laseEurope. Ngokunjalo akumangalisi ukuthi ukwethekelela eLibya kwequla le-United Nations Independent Fact-Finding Mission ngombimbitho kuthole inqwabanqwaba yamacala ezimpi kanye lobugebengu obumangalisayo obubhekiswe ebantwini baseLibya kanye leziphepheli okugoqela ukucindezelwa kwenhlanganiso zomphakathi, ukuboshwa kwabantu ngokungekho emthethweni, ukubulala, ukudlwengulwa, ukugcilazwa, ukubulawa ngaphandle kwezinqumo zenkantolo kanye lokuthunjwa kwabantu. Ngalolu lwazi esandleni, i-ICC yakwazi ukukhipha izincwadi eziphoqa ukubotshwa kwezephulamthetho eziningi. Umsebenzi we-ICC eLibya udlala indima ebalulekileyo ekusekeleni imizamo yethu sonke eyokuthi kube lokujeziswa kwezephulamthetho njalo kube lokuthula lokuhlaliseka. Kusho umnumzana Mark Simonov, umeluleki wemelika kwezemithetho osebenza ku-United Nations. Imisebenzi yophenyo eyasungulwa yihofisi kamtshutshisi ibeke izisekelo zokuthi labo abetheswa amacala baziphendulele ngesikhathi eLibya libhekane lobunzima obukhulu. Ukucazulula ingxaki kwezombusazwe kanye lokukhuthaza ukulandelwa komthetho eLibya kuzohamba ibanga elide ekuqedeni udlakela lokungahlaliseki okuqhubekayo kwele Libya, kuje umnumzana Simonov. Ukwephulwa kwamalungelo abantu lokuhlukuluzwa kwabo kuzaqhubeka ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathelo okuletha ukuthula kwele Libya. Inyathelo elibalulekileyo emizameni yokuletha ukuthula yikuthi kususwe wonke amaqembu ahlomileyo eLibya ngokuphangisa kanye labalwa behlawulwa ama-mercenaries. Abantu baseLibya bayakudinga ukuthula lokuvikelwa ngumthetho, kusho umnumzana Simonov. Futhi uthi siyayisekela imizamo yenkantolo ye-International Criminal Court yokwahlulela labo abadala amacala eLibya. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kule viki kuWoza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya elemacaca seluphendukile njalo ledlalate lalo elitsha eliza kwethulwa ngempelasonto kusasa e-art gallery koBulawayo. U-Ezra Chisospanda usipha lolu daba.
Ekusini lenabo
yekusini lenyama lenyama bo
Idlaladela bo elitha elithi ngiceleni ithuba baba ukhanya lidla amalangazi ukhulekani khaba ngumholi weyamaqaqa awusikhumbuze labo njondani leli qembu.
Iqembu lamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 eSouth Africa. imbangela yokuvuka kwaleli qembu kwakuyikukhathazeka ngomculo. Uma ngikhathazeke ngomculo laphana ngagijima ngatshela omunye umngane wami ukuthi mfowethu ngikhathazeke kakhulu ngomculo. Ngaze ngathi mina le nto singathi ime njengentaba phambi kwami. Wasethi vele uyiqaqele leyo ntaba ngathi hawu madoda ma uthi ngiyaqaqela utshoni wathi ngithi khuphuka uye ngangale kwayo. Yikho-ke ngasengisithi mina ngizovusa iqembu ngithi ngamaqaqa ngoba mina sengiliqaqa vele selikhuphuka indaba so ma sesibaningi sesingamaqaqa.
Siswa kuthiwa amaqaqa aphawulela uZulu idlathi labo elitsha ngempela viki. Chasisa lapho kha.
Siphethe album elitsha elamaqaqa idlalade lithi lona. Ngicelele imithuba baba, it's a gospel album. Esiyobe siyilontsha siyethula phambi komphakathi kusasa eNational Gallery of Zimbabwe in Bulawayo. Kuzoba mnandi, kuzoba ngobusuku nje bokubendumiso.
Suka ke
When follows no more me for then and now some tantum bele for no more shumaya de fange
When follows
no more me for then and now some tantum
Ikambu la makaka zeltume wa makama Zimbabwe njalo selibhothe kakhulu emazweni angomakhelwane liqhathwa kuzocula phoka bo lisebenze lobani kuleli dlalade
sisebenze nje singamaqaqa akukho umhlabeleli okhona esimfithileyo noma ngithi esisebenzisane laye sisebenze nje siliqembu lamagaqa kodwa siyathembisa ukuthi kukhona nje futhi okuzayo maduze umnyaka lapho siyaphela siza yenza i-album labantwana kids album lapho esifisa nje ukuthi abantwana bazize beqakathekile
evangeli mama
injola yevangeli isezweni likankulunkulu
leli dlalathi elitsha lamanye apho makudala abalandeli benu bangawuthola ngaphi umculo wenu
online ungangena kuma-iTunes uyawuthola ungangena ku-Spotify uyawuthola kanti ungangena ku-YouTube channel yethu amaqaqa music uyathola amavidiyo ubukele nje maningi kakhulu kuFacebook uyathi amaqaqa music kuTwitter amaqaqa music Instagram amaqaqa music kanti kuTikTok amaqaqa music bakithi siyabonga kakhulu sengathi lingaqhubeka lisisapota ngenale ndlela lingaqhubeka lisenzela lokho elisenzela khona sinje singamaqaqa ngenxa yenu
umculo wonke namaqaqa oculwa ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ukuthisa abantu abaningi amaqaqa yiyo besilayo kuhlelo Woza Friday namhlanje ayaqhaza esiya phezulu Ibe lempela sonke elde igama lomu ngeze Jesus ba.
Ngicelele nithu baba bangoba
ngifundile beshumaya
mama bafundi
beshumaya
lama
ngimathe
umi nangizwe
ngelulungiso
umi nangicelele nithu baba bangoba
ngifundile beshumaya
mama abafundi
beshumaya
Hayibo suka madoda ngamaqaqa akobulawayo art gallery kusasa lapho aza kwethula idlalade lawo ku live talk namhlanje sikhangela umbukiso wezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika owezim expo oqala namuhla eGeorgia
kwanele mthaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontsunga milinko mo libele mpela sonto elichukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.